kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokho silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edalele eParliament ayathunjwa abantu abalembono ethini bathunjwa kuyethusa akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulomuntu ongathi usithumbo omunye ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu ngabe bazinuka amakhwapha ngoba kubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapolisa aphatha ngayo lolu daba fuzwayo ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba lanxa nje lutshone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho nasenkundleni zokuxhumana?
Angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapholiseni ikakhulu uma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapholisa ama-security departments wonke agcina esiba yi-extension yebandla elivusayo akukutsha kuqalile ngesikhathi sombhoqazwe babulala abantu on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugenerali sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhona ukuthi amapholisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumente. So yiluhlupho.
Abezanu bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali ukuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniso kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembono etshiyeneyo. Ayisiyonto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abathathwa ngama-80s bangapi, odamara bangapi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mkoko wekhethwa ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani uyazinukela ungcolile ule mbali wokutshontsha abantu.
I-SADC izaqhuba umhlangano kwele-Angola ngempelasonto lapho abaningi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwori.
Isadaki alubana bekulabantu abaphumayo besiya yethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ikukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakala. So njalo futhi ngibona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu uhulumeni wethu uyathanda ukubraiba. So ama-SADC countries amanye uyabukhangelela ukuthi even udubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayesekuthi imgodi, abanye baphiwe izimayini ngoba yithi lizwe esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi SADC izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lelesikulo.